uhlangothi lukahulumende olubona ngokubalwa kukazulu ezentuthuko yelizwe lokunye olwezimbabwe national statistics agency luthi inani labatsha abafika phose okuyisilinganiso sokungamachumi amahlanu ekhulwini 47.1% kabasebenzi ngakho-ke abanye abatsha bathi sebezenzela imisebenzi yezandla loba belezicoco zemfundo yaphezulu omunye wabo nguntobeko sibanda othunga impahla egoqela izembatho zomceco esoxile business center kobulawayo
lapha ngizibhisa ukuthunga lapha ama-inform amayithuthu ezigqoko zabantu lamasuti
ubusani sibanda layo uyaziphandela phansi kwesihonqo esincane sebhizimusi emkambo enkulumane kobulawayo uthengisa ama-meat pies ale nyama endaweni yakhe le ayibiza ngokuthi zehla ngomphimbo baningi abasakhulayo abalamabhizimusi ezandla usikhathele ndlovu ohlala ephumula south olesicoco se-degree in marketing aqhatshwanga ngamakhampani kobulawayo upheka ukudla okuthakazelelwa nguzulu loba ethwele nzima
ngaqalisa ibhizimusi lokuthengisa okokudla okunjengobo-rice so chicken isaladi isitshwala labo beef so ngithengisa lapho ngiyabe ngisenza okwe-online kuma-WhatsApp groups ngiyabe ngihamba ngidelivera nginika abantu kuma-saloons ngaphi okuyabe kula bowindi khona lapho kulabantu nje ngiyabe ngihamba mbatshengisa ukudla kwami bethenga ama-dollar deals
omunye njalo osakhulayo usamantha mpala ohlala emzilikazi udonsa nzima kubhizimusi lokweluka abantu unzuzo phose yonke ayitholayo uyisebenzisa ukubhadala irenti yebhizimusi
ngirente isitulo ukuba ngibe ngiluka abantu amakhanda izikhathi eziningi amakhastoma alokungabuyi bekhethe omunye umuntu zabaluke
kulabanye njalo abatsha abahlala kwamanye amadolobho abazama ukuziphandela impilo uVivian Mpala ohlala kwochichi ePlumtree uphila ngokuthengisa impahla etshiyeneyo uchapha nzima umngcele esiya kwele Botswana ukuyathenga impahla ethakazelelwa ngabantu
ngokuya eBotswana ngendlela engekho emthethweni ngiyafika ngiyenza ama-piece job ngijala ukuthi ngafika ngiwatshele abantu abafuna ukuwatshelwa kumbe siyecenta emasimini into ezinjalo ngisiphilisa ngakhonokho ngithole imali encane nale engibalayo
akula themba lokuthi kuzakuba la mathuba emsebenzi ezimbabwe eminyakeni ezayo ngenxa yokugugudika kwemali yelizwe lokunye uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uthi ilizwe lithuthukiswa ngabanikazi balo ngakho-ke abatsha labadala kumele bevuke bezenzele ngimele iStudio 7 ngikobulawayo Zimbabwe ngingusilindele uMusa Mlawuzi.